Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisoko, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, kusakaza kuseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 2 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
laba bethole amanzi 7 days ngeviki. Abasebenzi bayethula amanzi ngenxa yokungatholi ku 5 days. Abanye benza ukuthi amanzi anikele abanye benza ukuthi akwane kwabathi.
Ikhansile yeHarare ithi sizaqalisa ukwabela abantu amanzi kuleli dolobha kumaviki amabili alandelayo.
Sawusebejongile ngoba izikhalazo zangkhona ziyahambelana lezabo, njalo bona bebelokho besebenza besithi umumo ungatshintsha, sebediniwe olokho besebenza izinto zingalungiswanga.
Odokotela abakhulu bezibhedlela zikahulumende labo sebekhalele umsebenzi besithi basekela odokotela abasanda ukugqiba izifundo asebelenyanga bakhalala umsebenzi. Inkampani epheka amanamnete kanye lotshwala iDelta Corporation ithi izabhadalisa abawoda kuyo ngedola leMelika kusukela ngolwesihlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikhansile yeHarare ithi sizaqalisa ukwabela izakhamizi amanzi kuleli dolobho kumaviki amabili alandelayo. Leli nyathelo bathi balithatha ngenxa yezizathu ezimbalwa ezigoqela ukwehla kwesilinganiso samanzi edamu leLake Chivero kanye lokuba esengcole kakhulu. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe iziphathamandla zikamunicipal lapho zisethekelela leli damu ukubonisa iqula lamakhansila akukomidi yezokulondolozwa kwemvelo eHarare. Umabhalane omkhulu kumunicipal weHarare uenjinia Hosea Chisango ulandisa ngokubenze bathathe leli nyathelo lokwabela amanzi.
We have to start it this month. I will not say immediately, but in the next 2 weeks we should
therefore take it. Ingake ngathi khona manje ngoba sifuna ukuqala sibone ukuthi uzohamba kanjani umsebenzi lo esifuna ukuqhuba kuyona le iviki. Sikhangelele ukuthi kumaviki amabili alandelayo siza kube sesikusimo sokwazisa uZulu kuleli dolobho ukuba sizowuhlela kanjani lokho.
Umnumzana Mabhena Moyo osaphethe isikhundla sobona ngokubuthwa kwezibi ulandisa ngesimo samanzi kuleli damu okwamanje.
Laba bethole amanzi 7 days ngeviki. Abasebenzi bayethula amanzi ngenxa yokungatholi ku 5 days. Abanye benza ukuthi amanzi anikele abanye benza ukuthi akwane kwabathi. Abantu ngabalondoloza amanzi, amanzi impilo, right? Njengokubona abantu so amanzi sele lawo lapho engayakho kufika 15 months, 18 months. Akumelanga sibuke endaweni njenge-Cape Town eyagcina abantu sebenikwa 20 liters. Umuzi wonke 1 muzi 20 liters, 20 liters. Singalondoloza amanzi khonapho singakwazi ukuthi sifike endleni. Izulu line,
ukhuthaza uZulu weHarare Umoyo ukuba azinikele emsebenzini wokulondolozwa kwamanzi ngalesi sikhathi esahlupha.
Amaqabuza agcina amanzi, izulu lingana laphela amanzi asezageleza wonke ahambe. Amanzi angageleza wonke ayaphuma kuzambeza aselwandle. Kodwa ngabo la maxaphozi amanzi ayagcineka mbitha nambitshana abe ekhipha amanzi mbitha nambitshana unyaka wonke lo amanzi ayabe lokhu ekhona. Lemtombo lamabhozi wonke lana ngakungalama wetlands amabhozi wonke lemtombo kuyawoma wonke.
Umnumzana Jim Bertrand Mandu ngosakhulayo oseleminyaka esithupha esebenzisana labohlangothi olubona ngezokulondolozwa kwendawo ezigombolozele iLake Chivero ngaphansi kwenhlanganiso ye-African Youth Initiative on Climate Change njalo kunguye obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo kiyo. Ngaphandle kokungasani kuhle kwezulu eliphathisa ekwengezeleleni isilinganiso samanzi eLake Chivero, uMandu uthi kunengi osekubangela ukwehla kwawo okubalisa ukuphazanyiswa kwamaxhaphozi kanye lengcekeza lenhlabathi etholakala kuleli damu ngoba abantu belima mahlayana.
Isiyo tshate kukhuluma layo anhlabathi leyo siyenza ukuthi ileki yethu ikhwele phezulu from 28 meters up to about 18 meters. So uyabona ukuthi amanzi ethu asamaningi sesile problem esilayo, but abantu ngamehlo ethu anifanisa ukwenza ukubona. We face water essence, the sewage engenayo lapha elekthileyo, ama-problems wonke esihlangana nayo. So sesile ama-measures esadevelophayo njengama-stakeholders ngoba sikhole ama-meetings e-national parks last year and this year. Last year so far ukuthi sidlale le committee siyenze ama pin liners around Lake Chivero, siyenze i-Leisure Transit Center EMA isincede ukuthi si-builde i-Leisure Transit Center, sithathe yonke into eyenza ngoba ilake yonke la ayila endlini endawo yonke kulahlela ama.
Iziphathamandla zikamunicipal kanye labaphatheke kumisebenzi yokulondoloza indawo ezigombolozele iLake Chivero bathe isilinganiso samanzi sizoqhubeka sisehla nxa lingasananga izulu elanelayo. Abezombusazwe kanye lohulumende bona bayakhuthazwa ukuba balandele imithetho yokulondoloza amaxhaphozi le ndawo ezigombolozele iLake Chivero, hatshi ukwakha lokulima mahlayana okubikwa kuyiyona mbangela enkulu esingezelela uduko lokusilela kwamanzi idamu seligcwele inhlabathi lengcekeza etshiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Odokotela abakhulu bezibhedlela zikahulumende sebekhalele umsebenzi besithi basekela odokotela abalenyanga bekhalele umsebenzi. Odokotela laba ababizwa ngokuthi ngama-registrars babekele abaqondisi bezibhedlela ukuthi kabasenelisi ukusebenza ngenxa yokumiswa umsebenzi kwabodokotela abathuthukayo. Umthethwandaba we-Labor Court wathi akukho emthethweni okwenziwe ngodokotela laba. Ukukhalela umsebenzi okwenziwe ngama-registrars kulandela umbiko abawethule ngeviki ephelileyo lapho abanika uhulumende amahola angamachumi amane lesichiyagalombili 48 hours ukuthi alungise udaba lwabodokotela abakhalale umsebenzi befuna ukubhadalwa ngamadola emelika lokunye okuchiyeneyo. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uthi uhulumende kasoze aholise odokotela ngamadola emelika. Ukusenjalo umongameli Emerson Mnangagwa obekukhefu ubikwa isithi usebuyele emsebenzini esithi uzolungisisa lolu daba. Ukuze sizwa kunengwa kwenziwa ngodokotela abakhulu abakhalale umsebenzi, uGifts Dube Studio 7 uxoxe lo dokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela yeZimbabwe Hospital Doctors Association.
Sibele meeting namhla kuseni labo bathe sokumele bejoin njengoba igovernment yangkhona ingakhangeli izikhalazo zabodokotela for isikhathi eside kangaka. So labo sebejoinile ngoba izikhalazo zangkhona ziyahambelana lezabo, njalo bona bebelokho besebenza besithi umumo ungatshintsha sebedingiwa lokho besebenza izinto zingalungiswanga. So labo sebejoyina isike.
Singathi lapha sikhuluma ngabodokotela abanjani, sizokuthiwa ngama-senior registrars lama-consultants abantu abanjalo, ngabantu abanjani esikhuluma ngabo la?
Ngama-specialist odokotela asebefundele ugwalo lwaphezulu ukuthi bebekhangela amasudi a-specific medicine, yibo bosi bethu so to speak.
Singathi
abaku-top hierarchy of the hierarchy.
Ngabantu abaningkanganani bona besikhuluma ngabo baba dokotela Pepe?
Ama-specialist eZimbabwe wona ngokwawo malutshwane, but ukujoyina kwawo it's a big signal because kusho ukuthi akuna patient esingabi ikhangela okwamanje, especially ama-patients alama-conditions a-complicated anzima ukuyelatshwa ngodokotela abancane.
singathi lapha sikhuluma ngemkhuhlane njengayiphi ba?
Kuyadiphenda nxa kuyi-medicine kumbe kuyi-surgery. I-surgery sasikhangela ama-operations afuna abantu asebafunda kwaphezulu. Then i-medicine kule mkhuhlane yangikhona imkhuhlane le ibamba abantu abadala le complicated imkhuhlane enjalo njengabo-diabetes, diabetes ku-advanced stage, u-heart failure laba. Le mkhuhlane amakhawa ama-autoimmune diseases imkhuhlane enzima nje kulapha ngodokotela abancane.
Pho manje kuzahamba njani dokotela Bebe lapho? So ungani sokuhlupha ezibhedlela?
Hawe, i-condition le, i-condition nje ebilokhu ikhona isikhathi eside, but uhulumende kazange ingenele ngokuphakeme. So i-crisis le that's an acute manifestation of a chronic condition nje ebilokhu ikhona. Esikhulekelayo ukuthi nje uhulumende ngalesi sikhathi engenele ngokuphakisa silungise umumo ezibhedlela. Impilo zabantu, abantu bencedakale, impilo iqhubekele isiya phambili.
Yes, siyabona njalo ukuthi u-retired General Constantino Chiwenga yena umsekeli kamongameli uthi hayi ukuthi lihole ngama-US dollars akuyenzi, njalo lo mongameli sesisukile kuleave useqalisele umsebenzi. Konke konoku kutshona?
Indaba vele ibuyela khonokho nje ukuthi thina into esikhala ngazo zi-specific, akula maphilisi ezibhedlela. Ithina ezibhedlela ayisebenzi, odokotela abanamali ukuya emsebenzini. Izinto zonke kumakhethi sezithengiswa ngama-US dollars. I-Coca-Cola khathesi ithengiswa ngama-US dollars. Imali esizithola ngeze-RTGS. So imali le esiyithola i-RTGS asikwanisi ukuyisebenzisa futhi ngenxa yokuthi ayikwani. Njalo yonke into sifuna ama-US dollars. So into esuke sifuna ukukhuluma lo hulumende yona le ku-negotiation ukuthi wena banani abangasinika besincedise ukuthi imisebenzi leyo esiyenzayo umoya wethu wonke sibhadale ama-salaries ahambelana ngemisebenzi wethu njengabodokotela.
Yes, singathi vele linalibona ukuthi lizaqhubekela phambili lize lizithole konke khonokho elikufunayo.
Yes, yikho ukuvunyelana ngodokotela bonke.
Lo ngudokotela Mthabisi Bebe, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Sixoxela eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abazali bakobulawa yasebebhekane lokuvula kwezikolo bathi bakhala ngokuqonga kwentengo yamayunifomu, amabhuku lakho konke okusetshenziswa ngabantwana esikolo. Okuninga lolu daba sekuzweni kubathabile Masuku.
Ukuvulwa kwezikolo sekukhalisa abazali abaningi ngoba intengo yama-uniforms lamabhuku ikhuphuke okwedlulisa amalawulo. Unkosikazi Thokozile Sibanda uthi bona njengabazali bathwele nzima ngoba isilinganiso sokuqonga kwentengo kusethusa.
Thina njengabazali vele sithwele nzima ngoba into zonke zesikolo kukhwelile, ama-uniform akhwela like almost every week. And njenge stationery asikhulumi, you find ukuthi kungcono ukuthi usithole phandle laba bahamba bezahamba besiya kodwa Botswana nabo South Africa. So hayi, ngcono lisincede sibike ngoba hayi asithwele nzima lokuthi abantwana bayafunda ngani bebhalela ngapha sisakwa.
Unkosikazi Linda Mafu uthi isimo abakhangelane laso sinzima. Kuyakuthi lalapho labo abafunda behlala esikolo kuzamele bathengelwe ukudla abahamba lakho ngoba ngaphandle kwalokho bangafika bebulawa yindlala.
Hayi, isimo esikhangelane laso kathe sisinzima. Sikhangelane lesikhathi sokuthi kungkhona next week abantwana bebuyele esikolweni, asikwazi singabazali. Nginje nje ngilo mntwana oseboarding ukuthi kungkhona umntwana onozafika esidla kumbe uzafika sifa ngendlala yikho singakwaziyo, kumbe sekumele ukuthi sithwale usithenge ukudla sisuke lakho lapha behambe lakho esikolamele sibhizi siyanquma sidinga amabhuku. Ibhuku elilodwa ukuze ukwanise ukulithenga, nginje uzabona ukuthi kungkhona umntwana oyedwa uzafuna amabhuku 30 to 40 amakhawunta. Ngapha angathenga amapheni, ngapha angathengi amaseletebhuli amaplastiki.
Unkosikazi Samukele Chuma olamawele ezithile aya ku form 1 wapiwa ilist yama uniform eveza ukuba umntwana oyedwa ufuna amakhulu amathathu amadola.
Mina amawele ami aya ku form 1 list yama uniform engayiphiwayo oyedwa ngikhangelane lemali edlula $300. Manje nxa sebebabili kuba nzima kakhulu, kodwa nje akula ngenye indlela abantwana mele bahambe bayefunda ezikolo. Amabhuku phakathi ezitola athengeki, sesihamba sesiyathenga ebantwini abaphandle, uyalithola phandle abo $4.50. So ngathi bayithi uhulumende angangenela ngoba bayithi ezikolo lapha asazi abantwana bazaqala njani.
Umnumzana Sibongi Nkosi Malunga uthi sebethole ithuba lokwenza imali ngendlela intengo yempahla ekhuphuke ngayo ezitolo, abantu sebegijimela kibo abathengisela phandle ngoba bona bengconywana intengo yabo.
Ah, lapha nishaya imali vele these days nxa nithengisa ama-counter books so phandle lapha, especially izikolo sezivula, so yonke into ihamba kahle ngoba abazali bakhanga ukuthi emashopu ama-prices akhuphukile. Bond paper these days ayenza kubo $25 eshopu, but mina nithengisa nge-$20 phandle lapha. Into eyenza ukuthi ama-prices ami abe lowa kangaka yikuthi ngoda kuphi emesini ama-prices akhona ngala akatshintshi. So mbuya lapha nithengisa ngama-price athandwa abazali kakhulu, uthi ama-counter book lawo and then nithengisa abo $4 kubo $4.50. So especially izikolo sezivula, so ibhizinesi yabahamba kahle.
Ukukhuphuka kwentengo yempahla kukhathaza umzali wonke eZimbabwe ngoba abaningi iholo alengezelelwanga, kodwa intengo ikhuphuka malanga wonke. Lokhu kubenza bagcine bengasazi ukuthi abantwana bazafunda njani. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela umsebenzi omkhulu owenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni ukuncedisa izihlobo labangane ekhaya ngalesi sikhathi sobunzima bokungatholakali kwemali lokunye ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, kuqhamuke ukutshengisela kwabantu bokholo lwesihindu kwele India ngemva kokuba abesifazane amabili bengene enkonzweni yalabo bezokhonza bephambana lesiko elivele likhona lokuthi abesifazane kabavunyelwa ukuya labesilisa ethempeleni. Abesifazana laba bakwenze belandela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba waphezulu welizwe weSupreme Court oyiwo ofikise emaphethelweni isiko eleminyaka lilandelwa ilolu kholo. Lanxa inhloko kahulumende weleBangladesh uSheikh Hasina eselungiselela ukubumba uhulumende wakhe omutsha, ukunqoba kwebandla lakhe kukhetho langesonto edluleyo kubikwa kube lodlakela olwesabekayo, amanye amabandla akhalala bekhala ngokuqelibezela. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe sezizo eseziphethe impilo zezihlobo labangane ekhaya kulandela ukuqhubeka kokonakala komnotho welizwe. Ngomnyaka odluleyo izizalwane zeZimbabwe esezihlala phandle kwelizwe zathumela ekhaya imali edlula amabhiliyoni amahlanu. Lanxa iningi lalabo abathumeza ukudla kuyilabo abahlala emazweni angomakhelwane afana leBotswana, leNamibia, leSouth Africa, bakhona abathumeza ukudla behlala emazweni akude afana leBrithani kanye leMelika. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gandhi weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esesihlala eSouth Africa, umnumzana Cassius J. Simana Mpofu, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ekhaya akakhethi ngoba impilo kwa manje inzima kakhulu into zonke bezivakala zingahambi kahle ukudla kakhulu imali kayikho khona konke kuyadula so ngapha sikufika siyazama lathi koko kunqashaya sikutholile sinikela abasihamba abahamba ekhaya njalo nje ngomalethela abahamba isifisile ekhaya kodwa ke lakhona kuyadula ukuthi kumele izinto ekhaya kodwa akufani ukuthi umuntu ayethenga ekhaya ngoba okunye kwangikhona akukho ekhaya esiwufunayo so kumele vele la uzimisele ukuthi hayi manje uzazoluzaube kanye kodwa awutholi into oyifunayo uphele uyithumele ihambe ekhaya ngomalayitha
sizwa kuthiwa sebekhona abathengisa enye impahla ethengiswa ekhaya beyithengisa khonapha e-South Africa efana labo mazoe lokunye okunjalo usuke wadibana lakhwena
ye ngihlangane nakho edobheke lokhu notshwala utshwala lowu osemaplastini lobo bamazathini lobo okungathi isibhuku obezuwa ngesibhuku usembhodlela imbhodlela ekhona ngathi ngamafutha so ifanele amafutha leyo eplastiki lana ngibonile ejobheke kukhona amazoe kukhona ejobheke into esiningi zezisuka ekhaya khonale kusuka kumangazi ikhathi manje njengoba sezinto ekhaya kuthiwa kazikho dolara sezingapha zifika njani zikhona sile ngoba ngingathi ngesekhaya ngicabanga ukuthi kungo-September ngifika kobulawa laphana ngizapho ngathola enye imota kamalayitha iloda utshwala kuningi kakhulu imota yayisiza ngapha leyo iloda utshwala ngamathathi mazibodlula njani ebhoda njalo kwabhadala njani kwi-customs laphana ngoba ngiyakwazi-ke usmagdala ngaba bekwenza kufunela kodwa kuningi okukhona kusukuthi ongatholakala ekhaya usukhona ithi bafika futhi noma legwayi lalo likhona futhi
manje nxa lithumela impahla ekhaya akuduli na
kuyadula akunacela ukuthi ngasileze bona isikhathi wathenga impahla ze-1000 rand umalayitha usari 1000 futhi ngoba uzathi uthi yakhala umcombile sithi ma umthengisile sithi nobheka into edeleni ngithenge nge-1000 rand la ngeke utshaje 1000 rand ngathi amna ngingena kuphi khonapho ngoba la ngilebhinisampile ukuthwala ibhahla ukuthi thenga imali esopa udinga mina nxa ufuna impahla ngiyozifunisa ekhaya ngifuna imali eyindala kuyadula ugcina impahla eyi-1 usuyithenge nge-double price ngoba uzoyithenga uzoyithenga impahla nge-1000 rand umalayitha sakhe ngifuna 1000 rand usekhaya kodwa siyasukela cwebo ngoba thina thina sithi kungcono ihambe impahla efika ekhaya kuyokuthi vele ingabi khona kungcono kukwali kwendawo kodwa kuhambe iyofika ekhaya noma kudule kanjani asinacele singasilela
njengoba isikhathi sekuvulwa kwezikolo seziseduzane liphathisa njani abantwana besikolo abasekhaya
ya lapho siyathumela izimali ngendlela ezithinile bakhona abanye abantu lapha e-South Africa lapha abanama-akhawunti abanama-shops ekhaya ungafaka i-100 rand ushada 10 rand phezulu so ungafaka i-110 rand abantu ekhaya bayithatha ishop akho ekhaya i-100 rand so sibhatala 10 rand phezu kuthumela i-100 rand so kuyasiza kulokhuyana kodwa into esilihluphe ukuthi lezi mali sizithumela ekhaya sifika zingathengi futhi into efanele zithenge ngoba lezinto azikho lapho zidwala khona zidwala zidula so akunakuphela esingathi siyenze siyalwisa ngoba abantu sesenzele ukuthi baphile akusabantu osenzele ukunota kaphesi sesenzele ukuthi uphile kufike lapho usaphila ngokuphila kukhala futhi usebenze ufike lapho ngisebenze ukuphila akusilakuphela esingathi siyenze into zonke zinzima kulanti nje ehlangana ekhaya ngaphandle kokuthi sibe nemali esiqondile ekhaya or abavume ukuthi randi ibe yimali ukuthi iyasebenza ekhaya singene kurandi cabinet njengamazwe njeabo enamibia iswaziland lesoto i-South Africa ngaphandle kwalokho akulanto ezolunga ekhaya
ngokubona kwakho umnyaka wonalo usuyaphela kuyaba kuhamba njani ikakhulu kini elikhona ngapho endaweni ezinjengabo-South Africa
ya kunzima ngoba nakhona ngapho umsebenzi yangikhona umnotho we-South Africa nangwawo awusamanga kuhle mathi sowuntengantenga so akusathembisi akufana kuqinisa ukuthi umnyaka lo usungathi uzophela kunjani kuzalo kule misebenzi oyizabenzi ngoba siya sivala sile isikhathi sifika kunovemba sizimba amakhampani amaningi abethengisa nje odude akusamanga kahle amanye azovula amanye azovula lethi amanye azoshesha ukuvula kodwa-ke nakhona umnotho wangikhona kawumanga kahle e-South Africa okakathesi kodwa benzile isamithi kona abakhokhela e-South Africa isamithi yokuthi bazame ukuthi ba-create imisebenzi kodwa bathebala amaplani abanawo mhlawumbe ngo-January kungaba khona utshintsho ingaba khona imisebenzi kodwa nakhona ebengasiso umsebenzi nanephilisayo manti abe amsebenzi amapisi la ukuthi ma-seasonal job lesizulu liyana kokhini izindlela kwenziwa nalokhuyana asazi ijob summit yokuthi izokhuphana kodwa-ke umumo wasekhaya mubi ngiyabona ukuthi ma ngisithiyakhaya umumo wasekhaya mbolati ilikusasika umnyaka lo ukuthi kuphela u-2019 kuzabe sekube lobudlwangodlwango obukhulu kakhulu mhlawumbe lohulumente uyabe sewile ma bengabophanga zagcina ma engasasebenzisanga amasosha uhulumente uzowa futhi okwesi-2 lomnyaka lo
lo ngumnumzana Cassius J. Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esesihlala eSouth Africa ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekhonale South Africa. Inkampani epheka amanamnete kanye lotshwala eDelta Corporation ithi izabhadalisa abawoda kuyo ngemali yedola lemelika kusukela ngolwesihlanu ngoba kuyiyo ethenga ngayo impahla zokusebenzisa kumakampani aphandle kwelizwe. Embikweni ewethule namhla inkampani le ithi ayitholi imali yakwamanye amazwe eneleyo kuhulumende osokuphazamisa umsebenzi wayo. I-Delta Corporation ke yathi sivala amafekthali ayo ngenyanga edluleyo ngenxa yokuswelakala kwemali yakwamanye amazwe okwabangela ukuthi iningi liswele amanye amanamnede ngekhefu lekhisimusi kodwa yasiqhubeka ngomsebenzi ngemva kokungenela kukahulumende. Ukuhlaziya lolu daba asizweni umbono kamnumzana Albert Mhlanga ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MTC.
AbeDelta siyababonga ukuthi baphume sobala batsho bazisa uZulu ukuthi sebezathatha ngamayusa ngoba kulabantu abaningi kususela inyanga naleyi siyakubo February March vele abangasoze bemukele ibhondi ngoba ihulumende le ivumele ukuthi abantu basebenzise amayusa lokhu sikubona ngendlela nxa bethela ifuel. Lamhlanje ekuseni nje ngithele ifuel ngamarandi. Ifuel ngamarandi lamayusa ikhona kokulawayo ungayithola kayipheli. Okhona omnye umnumzana onguyole garage elikhulu nje ukuthi hayi yena ethinkini yakhe ule 80,000 liters kodwa ngeza amayusa. Ende wonke umuntu kobulawa uyakwazi indawo okuthiwa kobusman iziyathela ngamayusa okuyikutho ukuthi akusela ozabethengisa ngamabhondi. Amabhondi ayakufa nje yikho ukufa kwawo. I-Delta nje hhayi ihle yabeka isikhonkane yokufa kwebhondi njengoba uminista wayejile nje ukuthi ibhondi izaziphelela yona yodwa yena engangenelanga kodwa umlando omkhulu kuphela kube yikuthi bayala ukuthi baholise izisebenzi ngamayusa. Sithi bye bye ke bhondi hamba kuhle kodwa hhayi ihambe uhulumende engazange asivalelise njengoba abeDelta sebejile.
Kodwa asikezwa uhulumende esithi abantu sebengathengisa ngedola lemelika ngokusemthethweni.
Nangu umongameli ubuye kulivi kunje abantu bastrayikile. Uhulumende upho okhuluma ngaye thina uhulumende asakazi samkhushwa kudala lokuthi kulo hulumende ngoba labo sebengabantu nje abezinyuzi njengobana sikhuluma nje ukuthi uhamba njani ukuthi sebevumile thina sikuthala ngokuthi nxa uthenga imoda e-South Africa bathi abafuni ukuthi ibhadale ngamabhoni bafuna amayusa. Indlela yokuvuma liyana inhliziyo zabo ziyavuma kodwa ukuthi amazwi akhiphi hhayi bayizimumumu. So lathi kasilandaba labo kangaka sinjengama-businessmen sizasebenza kanzima sinele ukuthi sibone ukuthi ibhondi leyi lathi siyayivalelisa labo bazakwamukela ngoba liyakunanzelela ukuthi ngomnyaka kungena ama-barriers check lani akuzange ku-announce ukuthi soyi-barriers check sinjani kwahle kwahle abantu bazitshintshela izimali ngamarandi ngamayusa ihulumende yamelela ukuthi layiphonge uvumo kusukwenzakeni ibhondi kayisekho izimbabwe kayisela current.
Lo umnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MTC sixoxelaye ekobulawayo. Kazinja ziyamluma esithi singamaNdebele singakehlukaniki esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ikhansili yeHarare ithi izaqala ukwabela amanzi izakhamizi zaleli dolobho kumaviki amabili alandelayo. Odokotela abakhulu bezibhedlela zikahulumente labo sebekhalele umsebenzi besithi basekela odokotela abasanda ukugqiba izifundo asebelenyanga bakhalala umsebenzi. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.